Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 25 kuNtulikazi 2018 lamhlanje kuseni ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje iningi lithi likhangelele impumela yokhetho oluzayo ngamehlo abomvu njengoba kungacaci ukuthi ozanqoba ngubani
MDC yake yawina 2008 person umuntu okhona kathesi owo oyilida yezanu PF nguye wayenza ukuthi umgabo ayalo step down even singakhangeli izanu PF yona ayila ma campaign amaningi njenge MDC bayazi ukuthi izinto zabo sezilungisiwe
kwabancintisayo sixoxa lo mnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu okhankasela ukumela iBulawayo Central edalele parliament
engunandelela kakhulu okwenza banginominator ngingasebenzisana lesinye isigaba within i-constituency yami belahlekelwe izindlu izukulelane lika-2016-2017
sile ngxoxo njalo khonapha e-studio 7 lo mnumzana Divine Mhambi Hove umkhokheli webandla le-National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans yena osephume kukhetho lokudinga umongameli welizwe ningakhohlwa ukuthi lingalandela lolu hlelo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Izakhamizi zesigabeni seMathebeleland zithi zijabule ngokuthi akulazehlakalo eziningi zodlakela emalungiselelweni okhetho oluzayo. Kodwa zithi zilokwesabela ukuthi mhlawumbe ukuthula lokhu kuzabhidlika ngokuphazima kweso ngemva kokwethulwa kwempumela yokhetho. Intathe zindaba yethu Chris Gande uyalandisa esejambesi esigabeni seMathebeleland North.
Abanye bathi lokhu kubangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kafani lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owayengelasineke njalo elocuku. Kodwa abanye ngabathi umgabe lo Mnangagwa zimbila zantabanye umehluko nje kuphela yikuthi uMnangagwa yena ufuna ukusebenzisa iqhinga lokuthula ukuze athole amavoti kodwa ngemva kokhetho umbala wakhe uzabonakala uqobo lwawo. Ngesikhathi iStudio 7 ibhodabhoda eJambezi namhlanje ichayisane lexuku labantu kade belomhlangano wezentuthuko yesigaba. Sixoxe labanye bezakhamizi abathi bavela kumabandla athiyeneyo aphikisayo kodwa bacupha mganu munye. Umnumzana Alec Nyoni, umsekeli webandla lezanu PF, ubehamba lomnumzana Thulani Ndlovu ozancintisa kukhetho lukakansila ekumanyano we-PRC. Laba ngabanye abatshengise ukuchiyana imbono kodwa bona behamba bonke njalo bangomakhelwane. Kesizwe ingxoxo esiyenze lababili laba.
Mina ngithi zani PF yawina mtakama.
Hayi mina ngithi njenge candidate ye PRC local government ngiyanqoba.
Uyanqoba.
Manje ngibona omunye ukhanya usekele elinye ibandla omunye welinye ibandla likuhambisa njani?
I-politics injenge game yebhora. Sile belief yokuthi kule mpilo ngemva kokhetho. So ukuthi sixabane ngenxa yokhetho akusizi.
Lo ngumakhelwane wami ukuthi ngizondane laye engumakhelwane wami sibophela inkomo ndawonye silwesandawonye amadonki siyabonekana izihlobo siyabonakala engakuzondela ukuthi omunye winile ngubani. Thina siyakhankaza ngokuthula odliwe udliwe.
Ezigabeni zelizwe zonke kulokumanyana kwabasekeli bamabandla achiyeneyo ungakaze kubonakale. Ngimele iStudio 7 ngiseJambezi nginguChris Gande.
Ecingweni sithanda ukwamukela umnumzana Divine Mhambi Hove umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republican yena owazise i-commission ebona ukuqhutshwa kokhetho ye-ZEC ukuthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli welizwe izolo. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Hofe.
Ngisabonani kapole zindaba.
Ye, izekhi sikutshelile ukuthi isikhathi sesikhambile sokuze kwaqhutshwa lokhetho lwe-postal voting. Manje uzakwenzani ngenyathela olithetheyo?
Okubalulekileyo nje ukuthi ngikhulumile sobala phambili kwabo naphambi kwelizwe leZimbabwe ukuthi hayi, mina ilizwe lami ekhethweni emoyeni kalisekho, lanxa lisephepheni kodwa mina sengiphume kikho.
Ye, kungani uthethe inyathelo leli sokusela amalanga ambalwa nje ukuthi kube lukhetho? Isikhathi sonke leso wawubona ukuthi izekhi iqhuba njani ukhetho?
Izekhi isinike umbono ongani kuzaba lokuzwisisana phambi kwalokhu ebesibonisana lapho ukuthi ukhetho lube ukhetho lulohlonzi. Kodwa sinanzelele ukuthi ngelast minute abasiphanga leso simiso, so akuncedi ukuthi singene ekhethweni elukhanyayo ukuthi vele kuzaba lokuphikisana ngemva kwayo.
Abanye bengathi kumbe ubuvele usesaba ukuthi awusoze uthole amavoti aya ngaphi ngoba mhlawumbe ungelasekelo oluningi.
Uvele ukubona kuyathiyana, kodwa mina engikwenzileyo khonokho yikho ukuhambelana lalokho engikubona kufanele ngalesi sikhathi. Ukuthi abantu bazacabangani, ukubona kuvele kuyathiyana yidemokrasi yami.
Ye, amabandla aphikisayo kanye labancintisa bezimele bayavumelana ukuthi ukhetho aluqhutshwa ngemfanele kodwa abaphumanga kulo umncintiswano. Kungani kunguwe wedwa othethelela inyathelo nxa ungayenza lokho abathi yi-self reflection?
Bona balelungelo labo lokucabanga ngendlela abayibonayo, njalo into le yenzakala izwe lasingafi kwazi ukuza kwenzakala emalangeni la aseleyo. Kodwa kumele benanzelele ukuthi nxa bengena kukhetho lolu besazi ukuthi bangena entweni engacacanga, akusoze kube lula ukuthi bephikise impumela yalolo khetho ngemva nxa ukhetho seludlulile.
Mhm. Manje labo-ke ungabatshiyela liphi abalandeli bakho ade bemelele ukuthi bekuvotele ngomvulo?
Ivoti yabo vele yimfihlo yabo, kumele-ke behlale phansi becabange okujulileyo ukuthi ivotele yathini ngayo, ngenxa yokuthi asifuni ukuthi sisebenzise ivoti esesiphikisana ngomuva ukuthi hhayi laphana ngacilwa thina singene sikhangele ukuthi vele into
ye. Ngikubambe umlomo, ukhona yini ongabaxwayisa ukuthi bemvotele kukhetho lokudinga umongameli abakho abalandela?
Ivoti yimfihlo, ngeke ngenze ngithi votelani bani. Kumele bona becabangisise enhliziyweni yabo ukuthi ngevoti yabo, kodwa bengayifakikini ngoba mina.
Ye, kulungile. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Lapho-ke besixoxa lomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans, umnumzana Divine Mhambe Hove, yena osephumile kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani zithi zikhangelele ukhetho oluzayo ngamehlo abomvu, njalo zilembono etshiyeneyo ngempumela yalolu khetho, zisithi akucaci ukuthi ozanqoba ngubani. U-Ezra Chisa Spanda weStudio 7 uxoxela abanye babo wasethulela lolu daba.
Iningi lithi belilesifiso sokuvotela amabandla abawasekelayo kulolu khetho, kodwa njengoba bengavunyelwa kuvota bephandle kweZimbabwe, sebekhuthaza iy'hlobo zabo ukuthi ziyevota njalo zivotele amabandla abawasekelayo. Umnumzana William Spanda ngumsekeli womanyano wamabandla owe-MDC Alliance.
Ngiyathemba ukuthi nxa iZANU-PF ingayekela ukuriga, ngiyathemba ukuthi i-MDC iyawina and bazawina le-landslide. But the other problem ngeke ukuthi iZANU ingariga sizaba le-problem. With free and fair election, uNelson Chamisa uyawina hands down.
Kukanti umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Mandla Dube uthi inkomo ingazala umuntu, umongameli okhona uyaqhwela phambili ebusa.
Ngicanga ukuthi ama-elections lawa uMnangagwa uzawina njengoba wayevele kade esebenzisana nomgaba isikhathi esiningi. Mina ngicanga ukuthi nguye umuntu okwaziyo ukuthi ama-switches abawachithayo la avuswa ngapi. Ngibona futhi kungaba nguye umuntu olungileyo ukuthi aqhubekele phambili ngoba wazi kahle ukuthi izinto zawonakala ngapi.
Abanye bathi babona kuzaba lokuqilezela kulolu khetho ngoba vele kujwayelekile ukukhetho lweZimbabwe ubuqili ngeke buselakale. Omnumzana Sisko Nyoni uthi akula nguquko ezaba khona.
Mboni akungazani kuzaba le change lapha Ezra. MDC yake yawina 2008 and the person umuntu okhona kathesi oyileader yeZANU PF nguye wayenze ukuthi umgabo ayalo ukustepa down. Even singakhangeli iZANU PF yona ayilama campaign amaningi njenge-MDC bayazi ukuthi izinto zabo sezilungisiwe.
Ukhetho lweZimbabwe lukhulunywa nguye wonke umuntu wesizalwane seZimbabwe ohlala eBelitane. Kungako ngapho ohlangana nabo kumbe inkundleni zokukhulumisana lokulibazisana zebulenjini ezinjengabo-Facebook labo-WhatsApp. Indaba ezimqoka yizo lezo ezokhetho. Ngimele Studio 7 eLondon. Igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Namhla kwabancintisa kukhetho sixoxa lomnumzana iPhithule Thembani Maphosa yena odinga ukumela iBulawayo Central edalele eParliamente ekubandla lezaphu.
Ingathi inominatwe iconstituent yami ngemva kokubana ngitshengisele ukuba available kwami, kodwa engunanzelela kakhulu okwenza banginominata ngingasebenzisana lesinye isigaba within i-constituency yami belahlekelwe izindlu izululelane lika-2016 to 2017. Ngithe ngikhulumisene labangani bethu abase-UK ngenelise ukubatholela isamende le-roofing material, ngasebenza labo ukuthi betshaya izitina zabo bezitshise njalo beyakhe as a community sakwenza sibambene simanyene senzela wonke umuntu owayefuna isitina lasekwakheni laphana sabambanisana sathola abalama-skills othi beyakhe. I-2014-2015 ngike ngaba lilunga le-Residents Association, ngagcina ngingusekretari walo. Kwagcina kungenza ngisebenze njalo le-Ward Development Committee ekakansela lo khona uku-Ward 2. So ngibone ngani ekusebenzeni kwami abantu kule potential ukuthi maybe singayenza ngcono kumbe singayenza okukhulu ma singangena ngephalamende nasekhanselini ukuthi sizenelise lathi ukuthi sithi control ama-state resources.
Okuyikho ngathi kuyahlupha kakhulu eBulawayo Central.
Silodubo le-housing manje njalo ngikhangela kakhulu ukuthi silama-informal settlements aphakathi kwe-constituency endaweni ezimbili. Zingathi zintathu kule ndawo esemguza ngale, kule ndawo esecabatha, kule ndawo esenkozi 9. Abantu labana bangani badinga usekelo lezindlu ezingani ziyafordable ngama-low income earners. Kodwa ngibona ingani i-solution ukuthi sibe le-legislative framework ezavumela kumbe ngukansela kumbe i-city council ukuthi bevule izindlu laphana, kwakhiwe izindlu njalo masi zaloketwa siqale ukuphiwa labo abasendaweni lezo macala singakakhangeli laba abaphandle kwendawo lezi ukuthi ze abantu bethole izindlu ezeneleyo. Njalo silohlupho lwe-health care singakhangela especially ku-Ward 2 lo-Ward 5. Ward 2 ulesibhedlela esisoda i-Northern Clinic, kodwa imele i-service abantu kuze kuyefika e-airport lakonowood ngalo dlula e-Richmond. Njalo i-Ward 5 mangikhangele akula i-clinic ekhona laphana, abantu bahamba e-town kuze bethole i-primary health care, abanye sebeze besiya kuma-private operators. So ngibone ngani silungise umthetho ozayenza ukuthi i-health care ibe accessible njalo ibe expanded within the constituency. Njalo iBulawayo Central masikhangele it's the nerve of iBulawayo and the southern region, ngoba kulapho okule ama-industry wonke, kulapho okule i-power station ezimele si-service iBulawayo yonke, kulapho okule international airport engenisa imali lama-visitors amaningi. Kodwa masikhangela iBulawayo Central igcwele ubuyanga njalo igcwele i-unfairness masikhangela indaba zemisebenzi ne-youth empowerment. So ngikhangelela ukuthi advocate for umthetho engithi employment equity law ozayenza ukuthi abantwana beBulawayo Central, abantwana beBulawayo jikelele bebe yibo abaqala ukuthola imisebenzi mayisiba khona lama-opportunities, ama-economic opportunities abakhona koBulawayo singakakhangeli abangaphandle. njalo umthetho lo ngiyabe ngikhangela ukuthi usebenze njalo ezigabeni zonke kumbe ama-province zonke elizwe ukuze indawo zemisebenzi singasidaleli ukuxabana lokhu esikubonileyo recent othm hiber sokumanisa ukubhikisana ngendawo zemisebenzi njalo ama-resources esiwayesilawo laphana ebenefit ubulawayo esingakaphumi ibhande njenama-industries lawo indlela kumele eti-revive ngawo sikhangele ukuthi okwawawisayo kuqala kuyini ungasikhangela indlela abayenza ngayo uhulumente owenza ngayo kadezi bakutholakala imali ze-revival zama-industries lawa babuyela ebantwini labanawo u-presided over i-demise ama-industries lawana nganika umzekelo isoemelini kulobaba owayeinvesta imelini ivalwa laphana kodwa uma kutholakala imali ngeke ngabona on two occasions bebuyela laye lo baba sebengani bakhulumisana laye ukuthi ebe nguye othola imali lana kodwa kusobala ukuthi kakwanisi ukulani ibhizinesi yana njalo kasozianelisa ukuthi ayivuze so then sithi sikhangele sibe lo mthetho ozayenza kube lula to revive ama-industries ebulawayo njalo kube viable singayenzi into ze-corruption kade zisenzakala le nepotism ukuthi kukhangelwa owebandla lezanu kumbe kukhangelwa umntaka-anti kumbe umntakamalume
amathuba akho ukuthi unqobe ubona enjani
upright sibili ma sikhuluma labantu njalo ngikhuluma nabantu abayibo abanginomnyethayo okuyikho okuyenza ngibe lesiqiniseko ukuthi hhayi bazangivotela ngoba kukalutshwani ukuthi abantu benganominethe umuntu bemcele ukuthi ebamele bephinde bengangivoteli ngelanga lokuvota amathuba akhona njalo ma sikhulumisana labo si-adopte indlela yokuthi sikhambena ngokuhambela abantu emizini yabo sibaqoqodele ezindlini zabo siba ne-engagement engathi i-intimate lapho esizwa khona ama-aspirations abo lama-priorities abo lezifiso zabo lalokhu abakukhangelelayo from umuntu abazamkhetha lami ngisenelise ukuthi ngibathengise ama-policies ethu lokuthi sizazisebenza njani so ngibona ingani i-engagement le esiba layo elezithelo ngokhetho loluluza singaselaye former president Robert Mugabe njalo singaselaye ubakutshangirayo othile unaka lowoqalisa okwenze kwavuleka ama-dynamics amaningi in the political discourse elizwe njalo abantu sebekhangela umuntu zama-policies akhe kulalokhuyane sasikwenza kuqala ukuthi kwakuvotelwa nje iparty ngoba kune-disgranument ezanu p f kathesi abasakhangeli lokho so amathuba ami abright kakhulu njalo ngile qiniseko odingizani ngoba kukhethe lo
lo ngumnumzana iPitule Thembani Maphosa oncintisa kukhetho lokudinga uzamela ibulawayo central edalele ephalamende yena ekubandla lezaphu
yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo ukusixhuma kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele
Ukhetho lwangomvulo luza ngesikhathi kusilela kwemali emabhanga kuqhubeka njalo ikusasa yomnotho welizwe iluvili bana. Iningi lithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa kulungisisa lolu daba kuveza sobala ukuthi kalawo amaqhinga okuhlenga iningi ebunzimeni elikubo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba.
Lokho kufanani imali lokungekho emabhanki lokho amaline emade lokho abantu bekhala ngemali uza khumbula ukuthi laleyo kwathuye ngatshakala ngabo Echo Cash abo Telecash le one e-wallet ayitholakala indawo ezinye zelizwe kazilayo indlela yokuthi ubungene kuthiwa i-network ngakho ke kuthwalise nzima abantu kakhulu kuswelakala kwemali elizweni lele
inxa ukukhulumisana lo mphakathi nje jikelele bayakhuluma yini abantu bayathi ukuthi udaba lomnotho udaba lokusilela kwemali elizweni ngokunye kwezinto abazazikhangela nxa besiyavota
bakhona abacabanga njalo kodwa abantu bakithi balutshwana bakhangela lokho esithi ngama policy issues bakhangela umuntu nje baphelele kuye umuntu ukuthi ubani laphana bagijime lo muntu baduke lezwe bengazange babuze izinto eziningi kodwa bakhona njalo abathi hayi siza kukhangela khona lokho ukuthi kakula mali elizweni sivote ngokunjalo kodwa ukhona ozavuka elayinini yemali ayivotela bona laba kade bekhona benza ukuthi imali iswelakale akuswelakala abantu abanjengabona labo ngokuba kasikabi ngabantu abakhulileyo kasikamachuwi ukuthi sikhangele ama-policy issues sikhangele indlela esibuswa ngayo sisakhangela abantu ababusayo siphelele khona lapho kuphela
kobulawayo yebo zazithunqa intuthu kudala kodwa umbuso kaMgabe wayicitsha leyo ntuthu wacitsha umlilo ubaba uMnankagwa selenyanga ezisikhombisa ephethe sezithunqa futhi na
azikathunqi angithi wayekhona ziphela intuthu zakhona angeke njavuke namhlanje senguyokulungisileyo njalo isikhathi sifitshane engenile into le indala kakhulu isonakale khona kusho ukuthi lakho kuzathatha isikhathi ukuthi kuvuka lokhu lalokuyana kusekunengi kakhulu into ezonakeleyo abantu bacabanga ukuthi i-factory engumakhelwane laliyane ngale akusela industry kayisekho total abantu abaningi elizweni ngabaqhatshwe nguhulumende kusezafanele ukuthi kuqaliswe phansi kanti-ke kasizivuleli industry yona leyo ngokukhuluma ngomlomo kusadingeka ukuthi sinxenge imali kwamanye amazwe siphungule uhulumende aphungule izisebenzi zakhe ukuze abe le mali ayisevayo abe nguye owenza lokho okuthiwa yiku-inspire i-growth ye-economy ngokuthumela izimali zikahulumende ukuvuselela into ezinjengabo-CSC okuvuselela i-ODMB basebenzi okwekhotoni bakwazi ukuthenga ebantwini lokho abakwenzayo kungathengi nje ama-China so kusele into eziningi ezimele zenziwe ukuthi kuvuke i-industry so zivuke nje overnight abantu bamele babekwazi khona lokho nxa besiyavota bangayithathi kancane leyo
kodwa ubaba uMnankagwa uthi ngemva kokhetho lusanda dlula nje imisebenzi izagcwala elizweni amanda azavuselelwa zibuye zithunqe njalo intuthu kobulawayo
hayi lokho nje uyakhuluma ngiyakwazi ukuthi uyakwazi ukuthi ayisiloqiniso ukuthi ngemva kokhetho nje yonke into izabe isilungile kusezathatha isikhathi ukuthi kulunge izinto njengoba ngisitsho ukuthi zonakale kakhulu izinto kuleli lizwe azingeke zilunge nje ngomva kosuku kungaqalisa kancane kulungiswa lokhu lalokuyana kuqalise nezombuso nje welizwe ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abantu kuhlonitshwe umthetho kuhlonitshwe impahla zabantu esithi private property abantu baze babe lokukholelwa ukuthi kini umbuso ongenileyo lomehluko kulo mbuso kaMgabo kade ukhona iminyaka yonke le asoze abantu bavuke nje begijima ngosuku olulodwa bedilikele elizweni bethi bazo investa bazaqala bakhangele ukuthi kambe kuhlelekile yini kambe kuyahlonitshwa yini umthetho kambe kuyiwa kuyiphi indawo basebeletha izimali zize nje kancane kancane imisebenzi abantu abangasebenziyo baningi kakhulu over 90% unemployment abantu ngeke ivuke ithululeke imisebenzi xa kupopulation labantu abadlula 7 million abangasebenzi iyo akade befanele basebenze ngeke uvule idadlile imisebenzi leyo ng 7 million ngeke uyenze engu 1 million ngenyanga eyodwa mbeke ezinja kuyathatha isikhathi eside vele
lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we studio 7 kusenjalo kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi amalungiselelo awesikhaphekhaphe yiwo abangele ukuthi iqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwelithumi lesikhombisa i 17 elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lingadlali kuhle kumncintiswano weCOSAFA oqhutshele elizweni laseMauritius. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilijeke amanye kwisibaya sikaGroup C ngemva kokuba linqutshwe kumidlalo emibili eseliyidlale kulo mncintiswano. Emdlalweni wokuqala iqembu leZimbabwe litshaywe nge-3-2 ngeleSwaziland kuthi emdlalweni walowesibili libhaxabulwe nge-5 kanyangele Malawi. limpumela icho ukuba iqembu leZimbabwe selihlala phelelwa ngumphako kulomncintiswano njengoba lisalelwe ngumdlalo owodwa elizakudlala lele Angola. Umqeqeshi osebenza labasakhulayo Anele Nyathi uthi ube lethuba elokubukela umabonakude abafana beZimbabwe kumidlalo yabo yomibili njalo kuvele obala ukuba ngabadlali abangajwayelananga.
Abafana bethu they are good bona, they can play civil ibhora, but the problem ekhona silayo is ukuthi thina we don't prepare. Ukulungiselela kwethu akusikwezinga laphezulu ngoba thina siyeke sikhulume ebhoreni masikhuluma ngesikuthi ngesilungu ama team dynamics, ukubambana kuhlangana kweqembu akukho etimini. Lokhu kwenziwa yikwini? Kwenziwa yikuthi sebe singazange sathola isikhathi esiyiso esifaneleyo ukuthi silungiselele lalabo bafana balungiselane. Njalo singakhohlophela ukuthi laba bafana basuka from different teams, different backgrounds. So kuyakudingakala ukuthi laba bafana sibahlanganise sibayenze babe yimbumba A1. I think kumele kulungisiswe khonapho sibili ukuthi abafana simake sure ukuthi we try to prepare ngendlela eyiyo.
Umqeqeqi obelethuba lokuba khona ngesikhathi kukhethwa iqembu leli uKhozo Nyathi uthi abaqeqeqi balo labo bazilahlisa ngokukhetha bechiya abadlali ababekhanya ukuthi zintshanje zomdlalo wenguqu.
IHarare yaletha abantwana ngemva kubana abanye vele sebexotshiwe kodwa baqalisa ukutraina, baqalisa uhlelo olutsha. Kulo mfana omunye okuthiwa nguLex Mjokori, umfana lo wadlala silo kunye ukuthi italente elinjana sikazisiliboni, wedlula ama-players wonke. Uthe eqeda lapho wathi hayi, kaphuma umfana lwana uRuti. URuti lobo angikwazi ukuthi babubona ngaphi. Uthe eqeda lapho kwasekusiba le squad esakhethwayo, kwasekuthiwa khona i-second team kayidlale versus the first. I-second team yakhanya iwina 4-1, of which khonokhana kwahlwa kwaba i-indication yakuqala ukuthi kwakufuze beqalise kutsha, ukutho ukuthi samwe kwakulama-loopholes kwakufuze bawalungisise. Kodwa baqhubeka benjani bele squad sona esesivele sidliwe yi-second team yayivele isiqotshiwe.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association Bulawayo Province esikhangelele uhlangothi lwabasakhulayo uMkhululi Mthunzi uthi yena kuzamile kuguqulwe indlela okulungiselelwa ngayo imidlalo efana lomncintiswano weCOSAFA kwelakusasa ukuze amaqembu amela ilizwe engayanyisi.
Into eyenzakale eMauritius iyadanisa kakhulu, especially kulaba abalandela umdlalo webhola. Imidlalo le ifakwa kuseselesikhathi, nxa besuka nje kade sibakwazi ukuthi ngomnyaka womdlalo umdlalo le ingani. Kodwa thina njengelizwe kukhanya ngani siyakukhohlwa, size sethuke imidlalo yakhona isiseduze. Ufica ukuthi abantwana umbe abafana bethu laba lomqeqeshi wabo banikwa iviki elilodwa ukuthi balungiselele, into engalula. Ngaphandle kokuba size sifunde ukuthi imidlalo enje iyalungiselelwa, angiboni siqhubekela phambili. Singaze sithini nxa singalungiselelanga, loba silokhotsho njani, vele angeke siye phambili. Lapha kufana lokuthi besifuna i-orange juice sinika ucoach ama-lemons, thina sikwazi sikufunayo simphanga the right ingredients. So angeke si-expect a good things singazange silungiselele.
Iqembu le-Angola ilelihlezi phezu kwengalani yesibaya sika-Group C lilemiklomelo yesithupha, njalo emdlalo mwalo wakuqala litshayele eMalawi nge-1 kanya, kwathi kowesibili libhaxabulele eSwaziland nge-4 kanya. Ngokunqoba kwalolokhu iqembu le-Angola selihlela finyelela kusigaba se-semifinal lapho elizadlala khona leqembu le-Namibia lona elinqobe kwisibaya sika-Group A. Elinye iqembu selifinyelela kusigaba se-semifinal ngele-South Africa lona elilinde iqembu elizaqeda imidlalo yezibaya lilemiklomelo eminingi kumaqembu wonke azaphutha imidlalo yezibaya esendaweni yesibili kwizibaya zonke zontathu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sithanda ukubonga njalo labo abasilandela kukhasi leviyo eNdebele kuFacebook. Silo Sikhumbuzo Mlalazi, silo Musa Mazibuko, tilivuka njani siyabonga indaba zekuseni. Silo Alams Thole, uSikhumbuzo Mlalazi, lo Nomsa Jiyane, siyabonga kusixhasa kuhlelo liqhubekela silalela ekuseni ngo-6:30 a.m. kusiya ngo-7:00 a.m. ekuseni. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi likhangelele impumela yokhetho oluzayo ngabomvu njengoba kungacaci ukuthi ozanqoba ngubani. Kwabancintisayo sixoxele umnumzana iPhithule Maphosa oyebandla lezaphu okhankasela kumela iBulawayo Central edalele ePhalamende. Siphinde saxoxa njalo khonapha e-studio lomnumzana Divine Mhambi Hove ecingweni, umkhokheli webandla le-National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans, yena osephume kukhetho lokudinga umongameli welizwe esithi kulokuqilibezela ngendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 lamuhla.